Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla leZANU-PF obekuthiwa uthunjwe ngabe-CCC eChimanimani.
Qalisa cela emapholiseni ilungelo lokuba sibe lapha. Basibizele emahofisini abo salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje obusimangalisileyo ekuseni lokhu futhi zithi kungasesiqalisa ukusuka ngayo babuya ke bafike esimisa.
Amapolisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla seMDCT umnumzana Giles Mutekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcinisihlalo wabasakhulayo beZANU-PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Maziyanike, yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMaziyanike ukuthi ube ngaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beTCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesiba lokhe bevalelwe. AbeZANU-PF bathi uMaziyanike uthunjwe ngabeTCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMoblessing Ali. Kodwa isikhulumeli seTCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMaziyanike ubesendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yeZANU-PF. Nxa iZANU ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokuligcona beliqambele amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele iZANU-PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigangi. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020 kathe singani bumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwiza. So bazama ukuthi begcone i-CCC betshela umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo abantu beze bekholwa kulawa manga uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokhu kwenzakale eManyikaland, hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngaphi. Kodwa abeZANU-PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukaMoblessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Choko, nxa singakhangela futhi emuva zathola ukuthi iZANU-PF kuzama khonapha kobulawayo yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngaphi endaweni yenjube lobhemula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku eChitungwiza bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlale endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe ibanda elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nase besenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi class we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti-ke bona vele benza khonokhana bakudlakeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli se-TRIPC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kukaNicholas Maziyani ke. Amapholisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga. Lumbala uluphawu njalo lweTRIPC kubika obathabile Masuku.
Amalunga eZipra abuthene esithombeni sikaNkomo enzukini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli seZipra yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqalisa cela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapha basibizele emahofisini abo sayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa-ke namhlanje okusimangalisileyo ekusheni lokhu zethu zithi kungase siqalise ukusuka ngale babuya-ke bafike esimisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-t-shirt zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kaMagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZipra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okokunaza yena umdala wethu kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu Chipo Chipete uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZipra ukuthi asikeni silukhomanda nchifu wethu sasesilungisa ukuthi sizobuthana ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta Khutshwe Khaya ilunga leZipra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu so ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona kazange abe lisihwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 owazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disanginare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekuyi amapholisa sebeseluthi khona senza into yekho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration sigqoke izikipa ze-TRIPC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhalayelo ikhala yezaphu ikhala yeZipra.
Akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana nokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kamnumzana Jairus Motsekwa yena obengumsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnankagwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF vakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZANU PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency solujezise abe Agricultural Rural Development Authority iATA ngokubahlawulisa imali engange 120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi ale chefu aphume eplazini leATA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zamaphisa esiqokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uriya yagelezela emfuleni lapho kunota khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi semaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Yendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele yingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe zimbuzi esiziyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ATA, i-ATA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyisaneni. I-ATA yathembisa ukubana izabhadala, wavunyelwana ukuthi i-ATA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokhu kwenzakale ATA.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke ma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube lokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ATA bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuko ekwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Decent Ndlovu uthi ATA bayihlalise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithathe amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Fund wentepe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ATA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafayini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sabakubhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafayini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapho abasebenzela khona.
azenelisanga ukuxoxisana labe adanga loludaba. Ele umsakazo we Studio 7 ngisekwanda ngiAlbert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha yikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana waseDeep Sloot uElvis yakhe bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo kufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sase sesihlala phansi sathi hayi asithumeleni ebandla. Sendulo yasesha yaba khona. Nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy sazogcina siyibeka kini ngakho Studio 7 ngoba vele ngiyayimamela Studio 7. Sithese siqoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sikhulunywa ngawo. Kanti ke abangenamaphemithi babaningi kakhulu basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJoburg ngingayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampas, kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikuthetha nayo. Besinabanye baseSwaziland, kanti ke oyedwa lo weseSwaziland ukuhambile uye ekhaya kodwa uyapromisa ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abathileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Ekufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and le ndaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo. Abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebevele desperate in such a way that selefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Kuyenza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy sezveri deye sabanika yona udaba lolo. Basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba, bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma sasifoma i-group eyi-1 yagcwala, sasifoma S2 yagcwala, senze S3 yagcwala, S4, 5, manje kade sesine S6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe, yabona amasikazi enja lawa abaphosta phakathi kubo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu azange sike sisathola impendulo from i-embassy.
Abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nathi sithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Kade bethi okuza imali lokhu abalakho ungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi bebefuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona
abesifazana kubaphatha njani lokho?
I-cash ibhadala ngenyanga ngenyanga, isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga, ngapha ngama-rent, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana la hlangana lakho lapha khona lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo setshela ukuthi sengathi insect ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Yeah, so 0737 6262 073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626 2 73. Olo sizo nje ofuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArtus kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo, ngikulingelela.
Ngisakubona Kristali. Okwakuqala isinqumo esithethwe yi-Athuzi asisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane, yisinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunathi itiye, umuntu osebenzayo lokuyipheka kasafuni ngoba kayilayo yokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues, intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthulisi muze etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokhuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. Olevu kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 lo 29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungamabhiliyoni, sekungamatriliyoni. Kusenziwa kuyini? Zonezi izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kaye kwenza imali. Ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lika Obedi Masaraure lumgceke. U-Obedi Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016, ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufika u-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obedi Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. U-Obedi ubotshwa esiya zika ukuba ukhona. Hambe kulo muntu ongathe lecala elikufule lokubulala umuntu, ahambe bese yekhothe esiyenkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Wonke lokhu singakukhangela la ngendlela okukhulunywa ngayo, ubufakazi kabuko. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540. Yikho kuzambulalisela ejele.
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArthurs. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilaye.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi uSobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi ningemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwa ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona. Hayi ngama ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke ubuya kwamegoli ngaboma 94 ngarekhoda ingoma kamaskanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi ngibaceba kuwe, eligoqela ingoma ethi ngibaceba kuwe, sihlupheka sonke, ngithule kanjani. Hayi lalo lihambahambile, kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni, kodwa amadlalati akhe engamukelwa kuhle ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 0023789033870. Ngiyatholakala ke lapho, okanye mawufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 0023785119073. Ya le uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi ngokungahlangana imali idlalde elipheleleyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni uSobancane ngale.
Khuluma naso madodisi uSobancane umnikazi walezi nto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazimnyama ngamadolo ngoba ekuphela amasokazi umfule ngumfuza umfuza ubhumu phakathi nabo. Ngisupa mthombo mfothi basala bebhuza abanasikhathi kuseplamti lapho esibuyakhona uthini utshala benyoni.
Ucula ke kamnandi lapho uSobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.